yesibili amagesi kwamanye amalanga ayabekhona kodwa okukhona ukuthi khona u-unit 7 no-unit 8 laba kukhanya kuthiwakakho constant i-ministry of energy ithabe masinyane because i-unit 7 no-unit 8 basaqalisa kusaba lama okuthiwa ngama-teething problem kumele ngawuthiwa kuyaengezelelwa ilokuzeni ukuthi amagesi aba maningi njengoba kulama-teething problems u-unit 1 lo-unit 2 madala kakhulu ngathiwa lawo bayafaka imali ku-unit 1 lo-unit 2 because sebeqede ngama-teething problems sizafica ukuthi u-unit 1 lo-unit 2 bazaba lama-problem ama-breakdown njengoba kuqanda kulezi insuku amagesi ayafunakala kakhulu ayadonswa kakhulu ufica ukuthi amagesi one day aphezulu one day aphansi olokho kuhlupha ngingathi lapha kobulawayo yindaba yokureplace ama-cables ayabe ejontshiwe uzafica ukuthi abahlali bakobulawayo lokho-ke siba ne-problem yokuthi bathole ama-replacement cables or kwesinye isikhathi bayawabhadalela ama-cables wona lawo izesi ingaba-refundi.
Kuyini okungenziwa kahle kahle ukwenqabela ukutshontshwa mahlayana kwama-cables lawo?
SIT kurekomendile kunokuzeni ku-Ministry of Power and Energy yikuthi khona bahavese or bathathe ama-copper cables akhona bathethe wonke bareplace ama-cables lawa amatsha afakwa instead of ama-copper cables yikho okuzoyenza ukuthi kungabi le-problem yokutshontshwa kwama-cables layenzakala angazi ukuthi kuyini okubamisayo ukuthi bakwenze khonoko.
Yes, siyabona njalo lokuthi labo abatshontsha imitshina le yama-cables begwejwa iminyaka eminingi ejele akuncedisi yini lakho lokho?
Sithola ukuthi iningi labantu ababanjwayo babagwejwa balutshwane abagwejwayo uzafica ukuthi khona kobulawayo yikho kutshontshwa kakhulu kakhulu ama-cables uzafica e-Woodville kakhulu kulama-cables ungahamba kuma-groups nsuku zonke kuyatshontshwa ama-cables inside kuyatshontshwa ama-cables ezindaweni ezijiyeneyo ama-cables ayatshontshwa so kumele kube nesitshengiselo esizayethusa abantu abatshontshayo ukuthi ama-cables angatshontshi umuntu uyangena ejele.
Kodwa singathi kahle kahle isimo samagetsi sesingcono elizweni
nakathesi i-load shedding iba khona mina ngihlala emachamhlophe izolo bekune-load shedding ngizwa abanye abantu labo bekhuluma kuma-groups ukuthi bane-load shedding so kutho ukuthi njengoba ngitshile sithabe masinyane kwesinye isikhathi uzafica u-unit 7 lo-unit 8 kumele bayenze the 300 megawatt per day kodwa kwenye isikhathi uyathola bayafika kuleveli yona leyo kwenye isikhathi bayehle kakhulu.